umkhankaso okuthiwa yifair fair okukhankasela ukuthi kube lesivumelwano esigabeni ezijiyeneyo kanye langaphandle kwelizwe ingathi ezijiyeneyo ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngolunjani njalo lulungiselelwa njani. Sincedise uzulu weZimbabwe ukuthi ukhetho oluzayo lukhululeke. Njalo sihlangana lenkokheli ezijiyeneyo eziyingxenye yokubumba umumo wokhetho lolo olwenzakalayo ukuthi lube ngolukhululekileyo. Njalo sibonana lenkokheli zamabandla ayiwo ancintisayo ukuthi basincedise ukuthi ukhetho lube lokuthula njalo kungabi lokwenzakalayo okusolisayo kumbe okungani kutshaya ngaphansi kwamanzi okusuka kwenza abanye bangavumi leyo mpumela.
Umkhankaso lo wehluke ngani kuleminye eliyake livele libe layo?
Umkhankaso lo wahlukile ngoba lowu ngumkhankaso obuthanisa inhlanganiso ezinengi okwengendlela ezenza ukuthi uzwisiswe loba nguphi osapota liphi ibandla. Njalo uzwisise langabantu kungakhethekile ukuthi umdala kumbe umncane ngoba ukhuluma ngokuthi kube lokhetho olukhululekileyo njalo lwenziwa ngendlela ezavumeleka ivunywe nguye wonke okhankasayo esikwazi ngokuthi yifair fair.
Ungasichasisela ukuthi kuyini okwenzakeleyo lamhla?
Ngaqala ngokuthi izolo phezu kokubuthana kwenhlanganiso eziningi lezi engikhulume ngazo sibuye sabuthana njalo ntambama sayilontsha i-fair fair campaign leyi saphinda sayihambisa kuntatheli izindaba ukuze beyizwisisa ukuthi vele isebenza njani. Lamhlanje saba lo dwendwe esilwenzileyo lwezimota esingathi i-road show ngesikhiwa sisuka koBulawayo sisiyangena elokishini elikhulu leMakhokhoba saya eMakhandeni saya eNtumbane saqonda khona le-Crowd Park sazophenduka sesizophelela enkulumane kosebusile sisazisa uZulu ngalowo mkhankaso. Kulezi ningi izinto ezizayenziwa sisazisa uZulu ngokuqakatheka kokhetho olukhululekileyo nokuthi kufuze babe yingxenye yalo nokuthi senzani ukuthi lukhululeke babe yingxenye lolo khetho labakuthoyo kuzwakala.